Ingcwethi kwezomnotho zithi ukuvalwa kwelizwe phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kungaba kungesinye sezizathu ezibangela ukungawi kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa ledola leMelika. Abaphatheke kumsebenzi wokuthengisa lokuthenga idola leMelika emgwaqweni bathi kulempawu ezikhomba ukuba ngabe ilizwe lingavalwanga ngabe isisindo semali yelizwe sesehle kakhulu kule ngcosana eyenzakale kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Ke sizwe imbono kamnumzana Michael Mdladlandiweni, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association.
Ya isisindo semali eZimbabwe siyehlile kancane nxa siqhathanisa ledola leMelika kuvike phelileyo. Nxa ngibale kahle siyehle nge 0.something% ekhulwini, sikutshengisa ukuthi kungani kulokunyikinyeka komnotho kancane. Nxa sikhangele ku black market umkambo abantu abamnyama laba bathengisa ezitaladeni imali, namhlanje bebesibe bebala abo 108 nxa uyenza lokho bathi iziphithi. Laba batshintsha nge equal cash bebesithi 100 RTGS. So ngingathi ku black market akutshintshanga kangako, but official ye-RBZ rating ibonile ibe isithi 81.79, so iyehle kancane impijana zibili kwenzakele khona lokho.
Ingcwethi ecubungulayo zomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukuvalwa kwelizwe yikho okubangela ukuthi imali yakwamanye amazwe ingadingakali kangako bese kubangela ukuthi isisindo sayo singehli.
Iqiniso yikuthi kusukela kwagwetshwa i-lockdown amafactory amaningi avaliwe. Ye kulamavinkili kumbe izitolo ezithize ezivulwayo, kodwa phela abathengayo ama-customer bebalutshwana. Imali ikhona eyangaphandle njengesukwane, kodwa ichiphile ngoba abayidingayo singathi khona ngesikhiwa i-demand yakhona abayidinga balutshwana kakhulu.
Undiweni uthi ezitolo lapha imali esetshenziswayo yehlukene kakhulu ngoba imali yohlobo lwebond ayitholakali lula, njalo intengo iba nganeno nxa umuntu esebenzisa imali yemzini.
Engunanzelayo ukuthi abantu bayahlanganisa nje kule ngathi i-multi-currency naleyi, but kukhanya ngathi kakhulu sokukwanda ebantwini sokuyidola laseMelika elikhanya livamile nxa ungena ezitolo. Okunye futhi kuyikuthi i-bond liyahlupha kakhulu ukutholakala i-cash, naleya kule liyahlupha kakhulu. Yikho-ke uthola ukuthi abantu abaningi sebesebenzisa idola laseMelika, bakhona njalo abasebenzisa irand kwezinye indawo, kodwa kukhanya sokuvame kakhulu idola leMelika. But ngokunjalo kodwa-ke siyazi ukuthi abantu abaningi imali vele kabalayo, so laba abalayo babatholakala bethenga ngedola leMelika, kodwa-ke imali yona vele nje elizweni iyakhathaza kakhulu ebantwini.
Lokhu kugcizelelwe nguNgwenya othi impela intengo inganeno nxa umuntu esebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Ye abacubungula ngezomnotho labasebenza lebhenki enkulu i-Reserve Bank, omnumzana u-Eddie Cross, sizwa bethi bona umkambo wemali yangaphandle emabhenki usebenza kuhle. Kukhanya imali yakhona nxa usukhangele emaphepheni amaphephandaba ikhanya ichipa, ngoba ungaze uye ezitolo intengo ngemali yangaphetsheya ama-prices akhona angathi aphansi, angathi athobekile ukwedlula imali intengo esetshenziswa ngemali eZimbabwe.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wasungula umkambo wokuthengisa imali yakwamanye amazwe nyakenye, okwabangela ukuthi isisindo sedola leZimbabwe esasisehla ngesiqubu sibe nganeno kunye lentengo ezitolo.